Soku izika disenda VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba.
UChamisa wena ukugcoba lapha eMathebeleland South bekomile, kodwa ngikhuluma kunje khathesi byana kwesabeka ngokuhambeki.
Owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na.
Kulo mthetho njalo othi wona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi uhlelo lwayo lokubhoda ngelizwe kubhalisela abantu ukuvota obelumele luqale mhlazi ku 6 Mpalakazi soludluliselwe phambili.
Sikhuluma kobulawayo kathe sikule registration center yodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulesi sigaba. UChamisa usesigabeni lesi okwamalanga amane kulandela uhambo lwesigaba seMathebeleland North ngeviki edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Balaleli baka Studio 7 nawe umsakazi, siyathokoza namhlanje njengebandla leMathebeleland South MDC Alliance. Umongameli wethu uNelson Chamisa usihloniphile ngokusivakatshela. Ubehamba labanye abakhokheli abakhulu abangabalisela umqoqi weMDC Alliance jikelele, ubaba uChibaya, ubaba uVondo wePhumotshidiba ongumkhokheli usecretary for rural mobilization, labanye nje abakhokheli abaningi abalapha eMathebeleland South, labanye abakhokheli bakunational executive. Ibindaba ukuthi ayehlangana nobukhokheli bezigaba, abantu sibathi ngama opinion leader, abantu abayibo abalandelwa ngabantu imbono yabo, abantu abazi njengeziduna zezigaba, osabhuku, business person, abafundisi, labo bonke nje abantu abalombono ohlonishwa ngabantu. Sizwa sithabe kakhulu, njalo into engingayitsho ukuba laba bantu engiqedwe ukubakhuluma izinduna, labo sabhuku, labo bonke abafundisi bamamukele ngendlela enye ethabisa kakhulu uNelson Chamisa. Bonke bahlabela ingoma efana nayo ukuthi kangeni ujaharangi. Besingelalwazi lokuba induna zalapha eMathebeleland South labo sabhuku bamthanda kangaka upresident wethu njenge-MTC Alliance. Sizwa lathi sihlonishiwe, sizwa lathi bayithi sithokoza kakhulu.
Yiziphi ezinye izigaba zeMathebeleland South ezivakatshelwe ngumnumzana Chamisa, njalo abantu bamamukele njani kulezi izigaba? Yilabo abavele bemsekela kumbe kulaba chayini abafuna ukumxhasa?
UPresident uNelson Chamisa uselamalanga amathathu elapha ngithi eMathebeleland South. Uhlelo lwakhe luqale ngokuthi ahlangane lezinduna labo sobuzalapha kokodlwayo omnyama ephilapsi siza South. Suka lapho wahlangana labakhokheli bebandla leMT Alliance endaweni kawathi lezintunde. Iprogram yakhe yelanga lokuqala igcine emzingwane constituency, lapho la kufike enze ukufanayo ohlangana nama opinion leaders, wabuya wahlangana nama structures kumbe singathi ngabakhokheli bebandla leMT Alliance kulezo sigaba. Izolo bese kulilima mangu, le mangu yanti ngama constituencies amabili ahlukene, siqale kulilima, kulilima East, wahlangana njalo la lobukhokheli esithi ngama opinion leaders, wabuye wahlangana nama structure ebandla leMT Alliance lapha eMathebeleland South. Lamhlanje ngingatsho msakazi ukuba okunye okwenzakala lapha eMathebeleland South kumbe coincidence kumbe yiloko khulunywa ngabantu abantu abaningi sebe lo nkulumo yokuthi but uChamisa wona ukugqoba lapha eMathebeni South bekomile kodwa ngikhuluma kunje khathesi liyana kwesabeka ngokuhambeki abantu abanye sebesithi hayi uthi ukuthi ulujaha ugcotshiwe ulujaha ubusiwe nanku lamazulu asevuleki sesithabile lapha bakithi esigabeni seMathebeni South ngoba lezo lisina abantu hayi sebekhaya belisele ukulima nisamele u28 2023 kuba bahambe bayengenisa ujaha phakathi estate house. Siyathaba kakhulu njengabakhokheli bebandla
lethu. Okugcina uhlelo lokubhalisela ukuvota lunjani khona ngapha eMathebeleland South kuyathembisa yini ukuthi ibandla lakho linganqo kumbe balutshwane?
Into yokubhalisela ukuvota msakazi into emqoka kakhulu njengathi iMDC Alliance lenhlelo ezinkulu lenhlelo eziqhakadekile ezibaluleke kakhulu esesilapha esayenza abantu bakhuthaza ukuthi bayibhalisela ukuvota. Sesilinde lolu hlelo olukhona oluzayo olwezekhi lokuthi abaphume bona emahofisini.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esefilabhusi. Kosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga umsekeli kamongameli welizwe uMary Mubayiwa ukhululiwe esitokisini izolo ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze yahlolwe ukuthi ukusimo esilungele ukuthoniswa icala lokuzama ukubulala umkakhe na. Umantshi uLazini Ncube wagweba uMbayiwa ukuthi ayehlala kwamalanga alichumi ehlolwa ngodokotela bejele lechikurubi ngoba odokotela ababili babephe ubufakazi obehlukeneyo ngesimo sengqondo zakhe. Abahluli ababili abahlulele loludaba izolo babikwa besole kakhulu isigwebo sikaNcube esethulelwa uMbayiwa yena evele engumuntu omele athoniswe engaphandle kwejele ngoba waphiwa ithuba lokuhlawulela isibambiso. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi yecubungula ezemithetho umnumzana Machobana Ncube.
Kodwa ke sizananzelela phela ukuthi kusukela ngo-2013 lokhu silethe isisekelo esitsha sombuso welizwe kufuze ukuthi yonke imithetho ebikhona ngaphambi kwesekelo ibe yimithetho ehambelana lalesisekelo. Nxa kuyikuthi leyo mthetho kayihambelani lesisekelo leso kusho ukuthi leyo mthetho ayikho emthethweni. Kungaba yinto engani yadida abantu kodwa ayikho khona lokho ngoba i-constitution phela yiyo ehamba phambili kumthetho yonke. I-constitution ithi yona nxa uza limita amalungelo abantu esithi limitation of rights kulento ezithize ufuze ukuthi zikhangele kufuze ukuthi kuqala kube lo mthetho esithi umthetho of general application. Umthetho wakhona lo ufuze ukuthi ngumbe ngumthetho ukuthi abantu abaphila elizweni elile democracy elibelieve in openness elibelieve in amalungelo abantu ufuze ukuthi lo mthetho uhambelane lalokho. Esikunazelelayo ukuthi kulo mthetho njalo othona abantu akufuzanga bathathele ilungelo labo arbitrarily ukuthi kungela sizathu esiqinileyo. Angisiboni ke mina isizathu esiqinileyo ukuthi umama lo ukuthi kahambe ayevalelwa ukwenzela ukuthi ahlolwe. Umthetho lo kufuze ukuthi utshintshwe kufuze ukuthi uchallenge ngoba kawuvumelani lesisekelo sombuso uvumela ukuthi abantu bathathelwe ilungelo labo mahlayana. Umthetho lo umthetho omdala ngesikhathi singela yelo sombuso esihle kulelizwe.
Wona umthetho ungasetshenziswa njani ukuthi umuntu kubonakale isimo sakhe ngesikhathi kusenzakala kumbele icala kumbe kwini?
Umthetho okhona ovele okhona elizweni yona lo ukuthi nxa umuntu ucatshangelwa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi edala icala wayengabe engekho ngumuntu ingqondo ezihlangene kufuze ukuthi ahlolwe. Kufuze sinanzelele ukuthi lapha into ekhona into ehlukile ngendlela yokuthi bathi lo abasho ukuthi lapho ngesikhathi edala icala ingqondo zakhe zazingayenelanga zazingekho right but kakho right okwamanje ukuthi angangena ekuthoniseni kwecala ngoba kusho ukuthi kakwazi ukuthi abe able to follow ama proceedings ngendlela eqondileyo ngoba ephathekile ingqondo zakhe zingamanga kahle kodwa ke impendulo umbuzo wakho abantu bonke bonabo vele ababehlolwa babevele bevalelwe ejele isikhathi esiningi sinazelela ikakhulu abantu ababekhangele amacala okubulala abantu amacala asirias kangako babevalelwe behamba besiya aseswa ngopsychiatrist bese besuswa either engathola ukuthi unjalo ahanjiswe engutsheni ukuthi ayefika khona ngale bese besenza into okuthiwa yi-special verdict i-special verdict i-court iyabe ifaka isinqumo sokuthi umuntu lo ngesikhathi esenza icala ingqondo zakhe zazingekho right ngakho ngaleyo ndlela icala lakhe selilahlwa
umnumzana Machobana Ncube ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni le-studio 7 ese-Victoria Falls Commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lwayo lokubhodabhoda ngelizwe ibhalisa abantu abalelungelo lokuvota i-mobile voter registration obelumele luqale mhlazi u-6 Mpalakazi soludluliselwe phambili kodwa li-commission ithi uZulu engaqhubeka esiyabhalisa endaweni ezihleliweyo ezivele zikhona lanxa abaningi besi izindlutshwana lezindawo njalo zikhatshana lalapho abahlala khona inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukuphuza kwezeki ukuqhuba uhlelo lwe-mobile voter registration kuza kwenza abantu abaningi behluleke ukubhalisela ukuvota kukhetho lukamnyaka ka-2023 zithi lokhu kuzabangela ukuthi kwehliswe indawo zabameli bephalamende ama-constituencies untungameli Inkomo we-studio 7 uxoxe lokhokhela ugatsha lokwethulwa kwembiko kumkhankaso okhuthaza uZulu emaphandleni emathebhelelendi ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi owe-ekhaya vote 2023 umnumzana Nkosikhona Dibidi
Hey udaba lolu liyasikhathaza kakhulu ngoba sike saba lomhlangano lezekhi yasitshela ukuthi hayi uhlelo lwe voter registration mobile voter registration luzaba khona ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuregister ubuningi sikhuluma kobulawayo kathesi kule registration center eyodwa sikhuluma endaweni enziwa ukuthi njabo umatoko kuya kule registration eyodwa enkayi yakuyi-registration eyodwa elupane registration eyodwa and njalo ama-registration centers la asema-growth points awakho ebantwini so besikhandlele kakhulu ukuthi kuzasincedisa kakhulu ukuthi nxa sifinyelelise i-message yokuthi abadala abasakhulayo be-register ukuvota kuzaba lula kakhulu ngoba kuya kuseduzane
njengenhlanganiso ezisimeleyo ungani likubone kufanele ukuthi lisungule umkhankaso we-ekhaya vote 2023
I-ekhaya vote 2023 njengenhlanganiso ezizimele zodwa besibonisana nje ukuthi abantu ababhalisa ukuvota sisukusela umnyaka ka-2018 balutshwane kakhulu osokusutsho ukuthi i-Matabeleland region ngokwayo isingaluza ama-constituencies ambalwa afanana labo Matobo North, iMatobo South, iNsiza South, iBulili Mamangwe West, iMagwegwe lapha kobulawayo, iGwanda South ngenxa ye-delimitation process leyenzakalayo ngoba i-constituency kumele ibe labantu abangu-21,000 so ama-constituency wona la angelabantu abafika inani lona lelo azavalwa osokuthi ama-constituency la besemalutshwane so thina njengenhlanganiso ezisebenza labantu kuma-communities emathebeleleni sithi hhayi bantu asibhaliseni ukuvota khathesi salungiselela ukuvota sithi abantu abatsha barejista ukuvota yiyo i-message esilayo esifisa ukuthi ibe lula nje ekhaya ekhaya njalo sibambisane nini ekuncedisaneni ekuregistreni ukuvota kwenze ukuthi wonke umuntu at grassroots level akwanise ukuphatheka akhethe inkokheli engabe ifisa ukuthi imthungamele
abalelungelo lokuvota mhlawumbe abangakabhalisi ungathini kubo
siyabakhuthaza kakhulu abantu abatsha ukuthi baregister ukuvota silengxoxo eziningi esizenzayo labakhokheli abalapha bangancediswa khona ukuthola ama-IDs izintathu ezinjengazana lezi ezifunakalayo ukuthi umuntu abhalise ukuvota esikutshoyo ukuthi nxa ithuba ulitholile mntu omutsha iregister ukuvota kuqakathekile kakhulu for i-future yakho njengomuntu omutsha le future yabantu abakho lawe ma usukhulile sunje sukwanise 18 years usuzaba ngumuntu omdala esikufisa ukuthi wonke umuntu ohle 18 years abe lethuba lokuzikhethela inkokheli esigabeni sakhe sithi bantu abatsha lapha ningabe likhona ngimangali yasizwa register
umnumzana Nkosikhona DBD ngomkhankaso we ekhaya vote 2023 umgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Jigumba ubengadobhi ucingo lwakhe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba oluthi ikhansili yeCholocho isisolwe ngokuthengisela abantu indlovu ngemali ephansi kakhulu. Iphephandaba lobulembu beinternet LA News Hoax lithi kulabo mama ababili abadabuka eZimbabwe abathunjwa kwele Mozambique ekuqaleni komnyaka ngabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo baze bahlasele idolobho lePalma lokhu bengaziwa ukuthi bangapi kodwa leli phephandaba lithi kulobufakazi bokuthi ababili laba bayaphila kodwa basezandleni zabahlamuki. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Sudan. Inhloko kahulumende umnumzana Abdallah Hamdok usebuyiselwe esikhundleni kulandela isivumelwano lenkokheli yebutho eyahluthuna umbuso. Lanxa ibutho lithembise ukukhulula ababotshelwa ezombusazwe uZulu walelo lizwe uqhubeke elokhu etshengisela emigwaqweni. Sigqibe ezakwamanye amazwe ngezakwele Brazil. Lanxa kulomkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze izihlahla ukuze igusu lingapheli nomoya ungangcoliswa intuthu, imuli eziningi zibikwa sezisebenzisa inkuni ukupheka ngenxa yokudula kwamandla kagetsi. Sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani sebe sakazi bethu nonke kunde siyanibonga ngomsebenzi wokusibikela iindaba kunjalo ba siyanibonga impela buye mbulise nabasi abalaleli abalaleli bese okhulumayo ke lapha dalukhumana lani goli bakwe bengithi buye ngibeke njalo bakho engubekisayo lapha kuyithi kunabantu abasola imphakazi phapa abasola umqondo bethi unenketa betsha kanti ke ngegufake ucace ka ukuthi akunjibona lawo bantu abanomqondo lo ukuthi ngeta betshaya yibo abantu abanobandi kwabantu ngoba umqondisi moyo nemthwakazi phapa bangabantu abaletha usizo ebantu esizweni sikamthwakazi abantu abaletha ukuthi kamthwakazi sizethembe kungabantu abaletha esizweni sikamthwakazi ukuthi sikamthwakazi abantu babezazi bangoba yikho ke sicela abantu babavote ngoba bangabantu abasebuye nendlela ehlukileyo abantu bonke kade lokho beyika abantu besikamthwakazi bahle kahle kodwa abantu abanesombululo yibo lawa abathokaza akungenani umqondo engifana omncane eqondane nezikhondla khondla zamadoda kodwa kuyabonakala ukuthi uzonqoba kukhumbulane eBhayibhelini kwakunomfana kwakuthiwa nguGoliath bekane kwakunomfana owakuthiwa David ebhekana noGoliath wanqoba uDavid wasiwisa isikhondla khondla sendudabhan so ke naye umqondo bangamthatha kancane usazobawisa sasilungisa uthasana sasiphotha isavu sasiqotha kuyoduma kuyindo ngiyazibongela baba ngiyabonga
sanibonani kustudio 7 sanisibulisa abasakazi bonke bestudio 7 sibulise nabalaleli bestudio 7 uzozonkala enkuzo okhulumayo ngibalekelwa moyo endaweni yobhodo andashifu obhodo endaweni yasemango yeplum 3 sithanda ukuhalalisela izaphu kuelector new leader uSibangilizwe Nkomo kodwa besingalindelanga ukuthi kuyongena uSibangilizwe Nkomo ngoba uSibangilizwe Nkomo fana ukuthi ungene ecathlweni sikababa uNkomo walida izaphu kodwa yagcina ingachezanga izidingo abantu baseZimbabwe kodwa nonetheless ngabe sengenile sicabanga ukuthi njengoba inkunzi isiya isifohlile nje esibayeni sezana iyosebenza inkunzi incede abantu basemakhepelele ndokudala bemarginalizewa izana sesimarginalize kakhulu for 41 years simarginalizewa izana ingasenzeli lutho nokuncane idevelopment yagcina ngabelungu sizokwashiywa ngabelungu kunjalo nanamhlanje lowo kunjalo akwenziwa lutho sithanda futhi ukubuza abantu bakithi laba bahlezi bevotela izana ukuthi bayivotela ngoba ibenzelani izana ibenzelana sazi abantu bakithi babhizi bevotelana nezana basemathebeleni ukuthi beyenzelani mathebeleni south namathebeleni north akeni uvukeni ngiphume ukuvotelana izana naye izaphi sevukile the father of revolution inkunzi ifohlile esibayeni votelani izaphu okanye nivotele umthwakazi phumani bantu bakithi kuzana phumani ngiphinde futhi ngitikulaba abadala abangidinayo umdala wabo bathi ubelieve gawule no joseph chuma bayangidina kabe labadala laba behlala bekhuluma ngemelana nezana ayisenzeli lutho angazi bona bayiphila kuphi umhlaba bangabonti izana yaba yisenzele lutho ayikazi isenzele lutho futhi ayinakho senzela lutho siyahlupheka sisegoli sisekutswala siovers sizonke indaba senziwa yile zana kodwa abadala abayikhulumela ngibuye ngikhalisana nomndeni wakwamoyo umndeni kaSimon Khamo siyakhala kunye kodwa uSimon Khamo naye akulanto asenzela yona encane asenzelanga lutho nokuncane mhlawumbe besebenzela le emashonaland that's why beze bayomngcwaba naseheroes ekhase emashonaland kasenzelanga lutho nakancane hayi bantu bakithi siyanxusa kakhulu ukuthi registani nivotele amaphathi ayonceda thina singabantu basemathebeleland niyeke ukuvotela izanu siyani dicampaign izanu siyayidicampaigna sesikhathele izanu for 41 years ayisenzelanga lutho eyosenzela khona manje yini ayikho into abawosenzela yona abahlule kuyenza nge 41 years bekuphawa abakwenzayo nge 41 years kuphawa babulala abantu bakithi ngekukhora hondo asikakhohlwa ngalokho mayela abadala abaogal believe gawule no joseph chuma ngazi noma bakhohliwe ukuthi zani yabulala abantu bakithi so abantu bakithi zamani nivotele iparty eyokhipha izanu embusweni sikhathele yini sicela kubalandeli bonke bomthwakazi bengathi mabekhuluma siyezwa abanye mabekhuluma ethi zaphi yabathengisa zaphi yayingabathengisanga izaphi yayi under pressure yasayini yakhodi under pressure abantu bezaphi bebulawa ngapha nangapha nangapha bebulawa yagcina uNkomo esesayini yakhodi ayengazimiselanga ukuyiso noma ngayibeke izanu iwine la ewina khona kube yiyo ebusayo ilizwe kodwa ngapha emaqhebeleland sibe nerepresentation yezaphu noma ngabe yimthwakazi singaxabani abantu bakamthwakazi sisodwa abezaphu nomthwakazi singaxabani singabantwana bendlu eyodwa uhlupho nantu uhlupho lwethu izanu inenkinga lephatha abadizanu tomkumbila kwazo bantu bakithi tomkumbila kwazo bantu bakankwedu muwende kalanga sakankwedu mina ngikhuluma isikalanga bakankwedu banokakalanga ebediwe kuthi budani muleshe hamu kayeyino izanu heyi danyala ndayo ayitotitila chimwe ayitofaka titila chimwe akutochiza utifunde tishiwe kuma form 6 from form 6 funde kujohannesburg ende unde kubutswana akutochiza ndechimwe hangu aichina hingo hanga uyapo apaye kwasala bupolisa unesi into kushotha we can't all be police we can't all be soldiers and we can't all be teachers angeke umsebenzi awusekho lapha kule phumani ko bantu bakithi nilikwa intsaru yeneza nivotele izanu intsaru nezikipanyana ezingathi shuu namakepesinyana ngathi shiwe ezanu yikho lokho okwenza ukuthi nihlanyiswe izanu phumani kukho siyabonga bantu bakithi sicela ukuthi nizwile sicabanga ukuthi nizwile sithemba ukuthi nisizwile
salibonani ngustudio 7 siyabonga kanti ngubrilliance Ndlovu ngikhuluma ngiseyabona inzalo yaseZimbabwe ngithi mina uShamisa kakampeni kanti sivote lathi sitshintshe ukwenza ngoba ezesihluphekile seze sibaleka siya kwamanye amazwe nxa ukuthi iZimbabwe ayimanga ngamazwane, ayimanga ngenyawo, ime ngezithende, kunzima ukuthi ibhalansi ngawa noma yinini.
Sanibonani lapho kwi-Studio 7 nethemba lyakho. Mina ngizakhamuzi Zinkayi ezweni lakwaMthwakazi. Ngicela ukubuza kula amadoda amaxhego lezalukazi eziseziphakama seZimbabwe abasibusa ngenkani ukuthi bazi bayeke nini ukusihlukumeza, bazi bayeke sokuze kwafabani. Abantwana babulawa njengezinja zakomakhelwane ezidla amaqanda, kukhandwa ngamatshe bephihlizwa ubuchopho. Azifiki kibo yini lezi ziphi unembeza wabo laba bantu uma bebona le nto isenzeka? Omama lezingane ezingaboniyo iziphofu ziyabaleka zisuka khona ekhaya leli ezweni naleli abathi li-right. Ma uthi uyababuza ukuthi kunjani, kwazi ukuthi hhayi laba ngaba-MDC o MDC babaziwando-2 kungani bona befuna ukuthi ma kuyabe kusenzeka izinto ezimbi ezizoblemisha omunye umuntu kulokuthi bazibleme. 40-something years belokhu besenza into eyodwa bephindaphinda besenza same thing kathi khona vele kuyazi ukuphethe ngani. Thina vele kathina abantu balapha angikwazi ukusaba njani, ikakhulu Mandebele ukuthi laba njani bakithi ngihlule ukubona lanxa selikhethwe labandlulwa labekwe eceleni for 40 years bethole iNdebele zisukumaleya ukuthi ngisupport izihambi ngisupport izibaba kuyabe kutheni kodwa Mpela hambe liyazibona yini izinto ezenziwa ngabantu labo e-South Africa lapha esikhona zinjani, zibuhlungu okungakanani izinto ezenziwa phezu kwabantu bengenzanga lutho bengazange batshontshe lutho. Ngiyakwazi ukuthi nazo kutshintsha likwenze ngendlela eliokulisuthisayo. Ngiphikele emba phansi zithi khona eZimbabwe iyalondoza amalungelo abantu. Angazi ukuthi lilondoza kusezikhwameni yini lokho ukuthi liwalondoza ezikhwameni zenu ngoba ligugile libadala kodwa ukuthi licabanga abazukulu benu abagcwele bachitheka izwi lomhlaba wonke bebalekela lina maxhegu nezalukazi elehluleka ukuthi lenze into eqondileyo. Angiboni phela ukuthi kuyozokulungela into sobeloko esikhala sigele imikhono ekhanda kuze kube nini, kuze kube nini lokho kugqalwa nje. Baba umoya mqondisi cela ukuthi wenze njani uqhubekele phambili ukhankase kakhulu. Ngidineke mase ngizwa uthi wena ufuna ukuba ngupresident ingizwisa ubuhlungu le nto yokuthi kufanele ube ngupresident wakithi hhayi upresident wangale ngempumalanga ngoba ngupresident wangakithi ngapha hhayi la wonke la amanye amaphathi behlulekile. Angikhulumi ngoba nanku ngithanda nje ukukhuluma kabo kodwa ibuhlungu into esiyibona nsuku zonke lapho isuku akukaze kube yikuthi kumbe kuqala ngoba nankuyana umashaba sithe kakube nje kodwa vele le nto ivele ihleli isenzeka umuntu obuya ngaphandle uma ebulawa ubulawa izokwentsha etshontsha amaqanda batshiswa nsuku zonke abantu beqandelwa amanga kwabanye kuze bethiwa izigebengu bahamba bevule izindlu zabo engekho yonke le nto bangakubona nje babekwazi ukuthi ubuya ngaphandle bakuthele ithaya bakulayithi ufe.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu 02465-0318. Wezemelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule amazwi enduduzo kumuli ezalahlekelwayo kulandela ukugecwa kwabantu ngemota engene lapho kade befolile besenza umcimbi ophathelane leKhisimusi edolobheni leWaukesha esigabeni seWisconsin ngomvulo. Kubhubhe abantu abahlanu walimala abedlula amachumi amane kusehlakalo lesi. Akwaziwa injongo yomtshayeli lo kodwa abezomvikela balandule ukuthi kungaba kulokwenza labahlamuki. Kolunye udaba umongameli Joe Biden uqhubekele phambili ngokuvakatshela izigaba zelizwe ekhuthaza uZulu ukuthi amukele uhlelo lwakhe lokwakha athi luzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Twala Jackson saqala ngokumbuza ukuthi kambe umongameli Joe Biden engaba esehluleka na ukuvuselela umnotho welizwe.
Umbono wami umsakazi ukuthi umnumzana Biden akusikho ukuthi ingane uyehluleka ukuvuselela umnotho. Eqinisweni uyehluleka ngempela ngoba ungananzelela umsebenzi owenziwa ngumongameli osukileyo Donald Trump waphendukisa amankampani amaningi lapha kwele Melika kwaba le production lapha e-America. Kanti-ke lokhu ekungene umnumzana uBiden wasuka watshintsha iphutha lakhe ukuthi instead ukuthi angene ezikhundleni azama ukuthuthukisa umnotho welizwe yena wangena ezikhundleni ezama ukwenza kumbe ukuphikisana la lokho okwenziwa umnumzana uTrump ezama ukuzikhulisela igama lakhe engelandaba nje lezomnotho ngakho ke lokhu ngibona ngathi sokumchayile sibili ngoba sesibona labane ngabe iqembu lakhe impela bekhuluma amagama angamahle ngombuso wakhe ngakho ke singathi ngempela hayi umnumzana Biden kwezomnotho usezehlulekela
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ebusise isigaba seMathebeleland South ngohambo lwakhe kulumango owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ukhululiwe esitokisini ngemva kokuvalelwa ngumthethwandaba ngeviki edluleyo ukuze ahlolwe ukuthi isimo akuso ekhanda siyavumela ukuthi athoniswe icala lakhe na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.